Kweze mapandleni namhla sikhangela impiko yokuthi amankazana amanengi elizweni athola izisu isikhathi sawo sokuba ngomama singakeneli ikakhulu abavela emapandleni. Sixoxa lelunga ledale lephalamende njalo emela iGwanda Central kuleli dale unkosikazi noMathemba Ndlovu. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Nkosi.
Siyabona ukubana isigaba seMathebelele South ngesinye sezigaba ezikhokhelayo Mandlovu kudubo lwabantwana abangamankazana abathola izisu bengakafiki esigabeni sokuthi bengaba ngomama. Kwenzakalani khona ngapho?
Angilaqiniso kakhulu, but into le izindle lami ngiyibona ukuthi kwenzakalani kahle kahle, angilashuwa, but I think ikhozi lusuko lwethu lona lolu oluselizweni kakhulu.
Yiluphi lolo Mandlovu? Ngezombusazwe, ngezomnotho, yiluphi?
Ngezombotho ezikahulumente nalo yalela esihlalweni ezebuleli ilizwe, abantwana babezama ukuthi ngibazincede ukuthi engxenye ngathola ukuthi engxenye ngathandana lalo kungangisiza. So mina ngibona engani abantwana babona ukuthi bazincede, njalo indawo yemasouth ile gold panning eningi kakhulu.
Kodwa udaba lokuziphatha nje ungathi isakhona imbeko yini ebantwaneni?
Ayisekho kubo bonke, abanye sibili basaselayo, but abantwana abaningi abeZimbabwe sebelahlekelwa yimbeko ngenxa yomumo olizwe nalowo. Ngoba umntwana uyasuka ekhaya kungelalutho, ayefunda esikole uyengadlanga, kugcina kumfaka ezinyengweni zokungena ezintweni ezinjalo.
Omunye esike saxoxa laye lapha uthe yena okuhluphayo kakhulu kulezi nsuku ukuthi obabakazi kabasekho kabasawenzi umsebenzi wokugoqa abantwana. Yebo, kunjalo?
Yikuthi vele bona obabakazi babankomo elizweni vele kasiselabo. Mina njengomzali abami abantwana ngiyazilayela ngedwa, ngoba ungadinga ubabakazi ngelizwe lethu lele linzima kangaka. Ubabakazi la liyabedize edinga ukuziphilisa, ukuthi ahlale phansi ahlalele umntana akho ambone ukuthi singabanika umlando omkhulu obabakazi. Umntwana uyazigoqela wedwa layo, nxa wavele wamehluleke esuka phansi ubone ngani ubabakazi yena ngiyongenza njani.
Abanye abazali Mandlovu bathi kunzima nxa ungumzali ukuthi uhlale phansi lo mntwana akho ukhulume laye ikakhulu ngendaba zemacansini.
Hayi, mina ngibone ngani kuye ngokuthi wena i-relationship yakho labantu abakho iyabe ivele injani. Ubunzima obungcono ukufundisa umntana akho lobunzima lobo uyabubhekane labo wokuthi ugcine umntana akho engumntwana laye eselomunye umntwana kunzima okunganani. Okungcono yikuzifundisela umntana akho.
Abantwana abahlala emabhandleni yibo ababhekane kakhulu lalolu daba. Kambe kungaba kubangelwa yini ngokubona kwakho?
Abasemakhaya lonyaka baba Nkomo uyayazi ukuthi drought esesigabeni sakithi seNorth-South inganani. Isigaba sakithi silabantu aba esingabathi zindiva, silabantu laba esathi ngamakorokoza. Abantwana bayengeka ngezinto ezincane, umuntu engabuye ethela ukuyimazana umntwana elele wavuke engadlanga uyalingeka baba.
Kungenziwani pho Mandlovu ukubana lulungisiswe lolu daba?
Ngibona ngani uhulumende kenza konke okusemandleni ukuthi abantwana bathole imfanelo zabo. Vele angikwazi ukuthi ungenziwani, ngoba kathesi kunje ungakhangela ubaba uhlezi kasebenzi, abantwana abangu-4 abangasebenzile labangamankazana bona laba aba-under 8. Ukuze kulungise babankongo ilizwe alivuselele imisebenzi, abantu besebenzi, abantwana bethole imfanelo zabo. Ngibona ngani kuzaba-right ngaphandle kwalokho ukuthi singathi saze sibafundise kodwa bengatholanga abakufuna
abazali bona kanye labantwana balomlando bani lapha?
Abazali balomlando ukuthi kumele basebenzele abantwana babo, ngoba umntwana nxa under 18 sesengumntwana usezandleni zomzali. Bathi mina njengomzali ilizwe lingelamsebenzi zakuyasebenza mali.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mhlonitshwa, siyabonga kakhulu.
Hayi, ngibongile baba Nkomo.
veli lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lelunga letale lephalamende onkosikazi noMathemba Ndlovu omela iGwanda Central kuleli tale. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Namlela
Namba wa fo embu.